So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 26 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo.
Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abafikeleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Abesifazana kobulawayo abaphose bafika amachuma amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs.
Indawo eziningi sizaba ne-normal security, no-normal thing, okukhangelwe khona ukuthi izulu liyabe lilifutshane than what we usually experience in most areas.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo. Umnangagwa azise njalo ukuthi uDr. Martin Rushwaya oyisinini sakhe nguye osengunobhala omkhulu wedale ucabinet secretary. Urushwaya uthethe isikhundla esika-Dr. Meshack Sibanda obekiso kusukisela ngombuso wayengumongameli Robert Mugabe. Abesifazane kobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olukhokhelwa nguhulumende weMelika olubizwa ngokuthi yi-Academy Women Entrepreneurs. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi atshiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbetoroka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isingifundise okunengi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizinisi yami ngingayiqhelisa njani, lokubana ukuba uncedo kwabanye omama noba nguphi omunye umuntu ongabe efisa laye ukungena kulelo hlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizinisi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBaitbridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, iBembele Resources has been operating for the past 12 years. Iyinkampani eyenza i-construction. Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musa Wenkosi Moyo uthi ukubhizimusi lwezebulenjini.
Ngena kule training uzanceda kakhulu because khathesi sengikwazi how to run a business. Before bengikwenza nje nge-general knowledge, but from ama lessons that we got from the team builder, I can now apply them to business. And there are a lot of changes that I will do. So it will benefit me in many ways.
Unkosikazi siqiniswe inkosi Mhlanga onebhizimusi lamakolishi uthi sekulamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kweyezemfundo.
Ngicabanga ukuthi uhlelo lolu soluqalisile vele ukungceda ukuthi kungenze ngananzelela izinto eziningi kade ngingazi. Like ngikhangela izinto kumanagement, ekumanejeni izinto zami, khathesi sengikwazi ukuthi ngimaneje then nokuthi nginanzelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinesi yami eyi-one ebengikade ngiyenza angangenza ukuthi ngikwazi ukuthi yami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lo nyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year sitrain abantu abangu-100 but since we started in 2019 we've trained 400 women eZimbabwe.
Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali ngoba uyathola ukuthi omama banemfaya bebe lamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani, kuyini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engadali ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We invested about $30,000 and $45,000 for the local women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them the practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kwe-Academy Women Entrepreneurs luqhutshwa yinhlanganiso ye-Pace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. Lo nyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasificaminwemibili kobulawayo. Abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziywa ezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Luthi njalo lonyaka leli zulu lelakho ukuba ngelikazamcolo kanye lolaka lwezavunguzane. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lengcwethi ehlola ezomumo womkhathi umnumzana James Nkoma osebenzela lolu hlangothi olwe-Meteorological Services Department.
Lonyaka masikhangele umnyaka womkhathi sikhangele ukuthi indawo eziningi zizaba ne-normal to below normal rain okukhangelwe khona ukuthi izulu liyabe lilutshwana than what we usually experience in most areas especially endaweni ezinjengabo-Matabeleland North as well as northern parts of Midland just to the north of Matabeleland South. Those areas kind of level up and below normal to normal rain.
Izulu leli sikhelele ukuthi liza kuba liqala ukuna nini?
So izulu lizaqala kubo Matabeleland South. The other areas ezinjengabo Mashonaland Central delay late onset. Oh, that was kind of from end of November yeah, with December, that's when we expect their first rain to set in. But for Indaw, everything about much south, Mashingo and parts of much north, delay earlier onset, where we expect the first little rain to start trickling in from end of October into early November. And the rest of the areas will even get as late as in December. That's when we expect some of the onset into early January.
Sikhalele ukuthi izulu liza kuba lisina kuze kufike iphi inyanga. Kungaba lokuphangisa ukuthi liphele yini?
Endaweni ezinjengaboMashingo, Bayfront, Gwanda areas, izulu lijayele ukuphela masinyane as compared to indawo ezinjengaboMashonaland East, lapho izulu eliphuze ukuqalisa and ukuphela. So each area has got its own position now. So sizabe lokhu sikhangelene nomkhathi esilitshele i-update ukuthi lonyaka or this kind of type of month or this period, this is what we're expecting.
Lo ube ngumnumzana James Ngoma Meteorological Services Department ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi ohlangothi lwezokulima olwe AgriTech eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ekulungiseleleni kwethu singabalimi, okokuqala kumele sibone ukuthi ekulimeni kwethu indlela esizilandelayo ngezivuna amanzi ziwagcina emhlabathini ukuze isilimo sethu sinedakali nesikhathi izulu lingekho. Okwesibili, sikhuthaze njalo ukuthi kusetshenziswe izindlela ezinjengezekwembesa umhlabathi ngamahlanga, ngamahlamvu, ngotshani, ethi ukuthi yi-mulching ngesikhiwa, okwehlisa izinga lokuphephuka komdaka emasimini.
Yiziphi izilimo elizikhuthazayo ukuthi zilinywe ngabalimi lonyaka njengoba izulu lililutshwane?
Izilimo esizikhethayo okokuqala, akube izilimo ezimelana lezulu elilutshwana, ezimelana lesomiso phakathi komnyaka esikuthi noma mid-season dry spell. Lokho kukhomba-ke ukuthi silime izilimo esinjengesamakele, isilimo esinjengesengawothi, ngoba lezi zilimo impande ziyatshona ziye phansi, ukuthi ziyasiza nxa ilanga lichithile, aziphangi zitshe, aziphangi zifuke njengesilimo somuntu. Ezinye njalo ezimelana ngcono lokulutshwana lwezulu ngubheka ilanga, i-sunflower, indumba zethu zesintu omaqutha labana, yibo labo abangani bayamelana lokoma. Kube sekushithi isilimo esinjengochinda laso siyamelana lokoma. Okunye esikukhuthazayo ukuthi isilimo sakho ukuze sikuphithe ivuno kumele sibe singesiphilileyo. Siphilile kunjalo nje sidinga ukuthi yelapha umhlabathi wakho ubone ukuthi isilimo sakho sikhula sihlakaniphile ukuze simelane lokuhlukuluzeka ngenxa yokuswelakala kobumanzi okwaneleyo. Kumele siqine njalo ekunqobeni ukhula, ngoba ukhula ngolunye lwezifo eziphungula ukuzuza kwethu emasimini. Yizo izinto esikhuthaza ukuthi abalimi abazigqapheli.
Sikhangela isikhathi sokulima, abalimi lingabakhuthaza ukuthi beqale ukulima nini?
Asilungiseleleni izulu lifike kulenye indima olakho ukuthi uyihlanyele ngezulu lokuqala. Indima yakho ungahlanyeli amasimu wonke ukuthi siqede, kodwa singaba le ndima yokuqala, sibe le ndima yesibili, indima yesithathu esikuthi ngesilungu yi-staggered planting. Kuyancedisa ukuthi nxa izulu lithe labaleka, enye indima ingasila, enye layo kwesinye isikhathi ibisisehluleka ukuthi ivuthwe. Ungaba le nhlanhla ziyavuthwa zonke. Ngakho ngamanye amacebo esiwabonisa abalimi ekulungiseleleni ukulima ngomnyaka kukhangelela ukuthi izulu libitshwane. Abanye abalimi bamelela ukuthi balime ngenkabi ngoba bheni izulu selithewule. Kuqakathekileke ukuthi umlimi nxa eza kwenza khonokho babone ukuthi inkabi zakhe obabheni laba abazadonsa ikhuba baqinile ukuthi ngabe kufika isikhathi somsebenzi basesimenzi okusebenza. Okutsho ukuthi umlimi kuyabe kumele abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi, ziyathola ukudla kokuncedisa ngoba emadlelweni ukudla sokuphansi kwezinye indawo nemibili le ekhona sokwakha sokudinga ukuthi izifuyo zincedise.
Lo ube ngumnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima ole Agritex eMathabele North. Umnumzana Dumisani Nyoni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration bathi kwangena abantu abaningi ukwedlula abaphumayo ngenyanga yoNcwabakazi ngenyanga ilizwe elaqhuba khona ukhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, isanda kwethula ugwalo lumumethe inombolo zabantu abangena baphuma elizweni ngenyanga kaNcwabakazi. Le nyanga yizwe likade lilungiselela ukhetho luqhutshwe emhlaka 23 Ncwabakazi lapho ibandla elezanu PF elinqobe khona noma nje bekulokukhonona ukuthi alubanjwanga ngendlela eqondileyo. Isikhulumi se-IOM unkosikazi Fatshaye Nyamande Phangeti utshele iStudio 7 ukuthi kube lokuqoka kwenani labantu abangene elizweni.
In August 2023, IOM interviewed 3,363 migrants across.
Ngenyanga kaNcwabakazi kungene njalo kwaphuma elizweni abantu abayi 52,184. Lokhu kutshengisa ukuqonga kwenani leli ngokulitshumi lanhlanu ekhulwini uma sikhangela lezinye inyanga, njalo iningi ngelikade lingena elizweni kuleliphumayo.
UNyamande Phangeti uthi kulenani elithile elitshengisa ukuthi belingena eZimbabwe ukuyavota, kukanti abanye bebesethekelela izihlobo labangani. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa zayenza imizamo yokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe bebuyele ekhaya ukuyavota. Umnumzana Thapelo Ndlovu wenhlanganiso yeBotswana Coalition Solidarity on Zimbabwe uthi imizamo yabo yaletha umehluko.
I can confidently say yes, said
everyone. Ningatsho ukuthi imizamo yethu yanceda, sakhuluma labanye mathupha njalo silesiqiniseko sokuthi bahamba bayavota.
Ngokhetho luka-2008 luka-2013 inhlanganiso ezizimele zodwa zaphathisa abanye beZimbabwe ngemali yokuthi babuyele ekhaya besiyavota. Kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa bekasenelisanga lo nyaka ukukhipha imali ziqinisa ngemibiko ebikhuthaza ukuthi abantu babuyele ekhaya bayevota. OweZimbabwe uNomzana Ntokozo Thebe uthi abaningi bazama ukuvota phambilini kodwa kuzange kubalethele untshintsho.
Abaningi sihambile kuyajikela ukuzama ukuvota. Sasithi ukuzama kuyisizathu sokuthi sesilesikhathi sivota, kodwa ekuvoteni kwethu kuyamangalisa ngoba noma etha sivota kodwa isimanga kugcina sokufanana lomuntu ongazanga waphuma wayavota.
Ingwalo ezikhitshwa ngenyanga zonke i-IOM zitshengisa ukuthi abantu baphuma okudlula abangenayo, kodwa uNcwabakazi kwangena abaningi abadlula abaphumayo. Iningi elangena elizweni lalulibhekise esigodlweni eHarare, kukanti ababephuma elizweni babesuka emangweni wangezansi kwelemaNdebeleni lulubhekise South Africa kumbe kweleBotswana. Iningi kungxenye yamakhulu amatshumi amathathu elaphuma elizweni ngoNcwabakazi lalulibhekise kule South Africa, kukanti abanye babesiya eZambia. ELeBotswana selingelesithathu kuluhlu lwendawo lapho abaphuma elizweni abalubhekisa khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Abakunhlanganiso ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi liyanda inani labantu abathandanayo bebulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza uNkulunkulu lelizweni lonke jikelele. Ababalisi, abafundisi, labalandela amasiko labanye bathi bakhathazekile kakhulu ngalokhu, kubika uTobias Mutsingwa.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngineminyaka eyi-24 indaba yami ngiqalisela bejen ngikhule nginemizi etshiyane labanye. Sizani funa ngibele esilisa, but aso sizathu sokuthi ngazisa kodwa bengumuntu ozele enjalo. Even ngami ngokubonakala kwami asokuzithi ngumuntu wesifazane ngowesilisa. Kodwa-ke ezinda yithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziyo ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithanele enye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa ukuhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona belokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso seGirls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba babaningaphi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Makigwana yisakhamuzi sempophoma koBulawayo. Yena-ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izicabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona bhuti ongisisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi kanti kwenzakalani waye abantu abatha sengathiwa bayathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubutabana angibusapoti solo ubutabana semphunga ubona all over lapha laphayana sengathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala koBulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga. Kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo, begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umama akho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe, akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian, ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami, kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Liyaqhubeka ligugudeka idola leZimbabwe ebelingani liyaqina ngesikhathi sokhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ibhanga elikhulu lelizwe libike ukuba selimise ukuphela amandla kwemali yelizwe ngendlela ezithiyeneyo, kodwa kukhanya kwamanje selisiwa isisindo nsuku zonke. Namuhla idola elilodwa leMelika lithenga ngawe Zimbabwe aphezu kwenkulungwane ezinhlanu, i-5170 RTGS, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga ngenkulungwane eziyisikhombisa, i-7000 RTGS. Abantu bathi lokho okwenza ukuba
bephile nzima emaphandleni abantu labo bathi sekubasinda ukuphanda impilo ngenxa yokuguguteka kwedola leZimbabwe. Mnumzana Jeffrey Chuma, umhlali wakoJimela eCholocho esabeleni seMathabeleni North, utshele uGibbs Dube oStudio 7 ukuthi sebephila nzima.
Lapha kuJimela handa uChief Mathupula. Lapha indaba zabambeki isifiki kwaba nje lokhetho noma nje inkinga phakathi kwezinto zebichana phakathi kwa lokhetho indaba zabambeki akana vele zitho lapha izimpa vele kasangeneki ngoba kuse isifiki sibiye ni 22 rand isifiki sisinye ngamzana nemuli vele ukudla vele hayi hayi bo sokubeka vele emakhoneni asikhulume into nje ezishiye vele zonyama ukuthi azakhe imizimba kuse nje ngimbide nemakhaya imfushwa kanye nabanye abanezingadi nje khonoko nje okungama-vegetable nje okunjeabosomelia kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekhadi le kayisebenzi kakhulu akecholotho vele kabayazi kumbe i-total vele abayazi sebenza irandi irandi lakhona ngilibe yalivela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana impilo nje sesiphila ngayo yey ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizivele zokuphilwa ngamafewu two ukuthi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena lokuhle lothiwa zinyoni hhayi ongathaa vele kakhulu le masimi abantu vele kabadobhanga lutho hhayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha kojimila lapha ngalo ukuthi vele sizaphephela kuphi ukuthi manje bakhona nje amaqina nje abakithei uyonke nje bayazama nje ukuthi nje bethi push bezizambe lathi bakithi sibone nje kokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili tembo sithembane hhayi hayi siyahawule lapha kojimila
ye manje vele siphila ngani nxa kunjalo hlumo
abanye nje bayakhwela besiyegudlini besathathawona umviyo umviyo lani uthanjiswe ukuthi wathatha nje beyokhethakhese abantu etshona nje bezilibazisa ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hhayi vele inzima kakhulu mthembe sithembane
ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayegoli kumbe abasayile egoli kumbe ebuswana
ubathola nje ezitolo emakareni bedawe utshaba lokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholisazabo bayahamba egoli but uzuzuntoaa ukuthi bengaye egoli le mbenzi yakhona kayisekho ufika ngale sebephengo sebedifiliwe sekuyilokhu lalokhuyana sezizama ukuziphilisa hhayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholothola inzima sizivele kayithambanga
ye khuluma labantu ukugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise ngazenze zingadi sizaphosisinala ama-10 rand wanawo nje esiwatholayo lokunye nje okuneyineyi lozulu nje jikelele mina ngigqugquzela ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje beziphandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayi ukuthi eduzane abantu vele nje bazidingela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akuna ndlela vele ongaphila ngayo baba mthembo lapho elokuzeni etholo vele kunzima sibili kunzima sivele hhayi avele akubambeki ulutho sibili ngigqugquzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-cooperative bebelima nje bezithengisela nje awomatamatisi imbhida naleyo abanje akunje kwaza nokuthi bedinga naleyo mviyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha ebhini lokuthi nje kunokudliwa yona mbonani yikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezo sibili leli thuba ukuthi nami ngitsho ngalolu daba.
Lo ngumnumzana Jeffrey Chuma, isakhamuzi seJimila eCholocho esabeleni seMathabeleni North, obekhuluma ecingweni loGibbs Dube oStudio 7. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela abatsha baseZimbabwe abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngemva kokhetho lenyanga edluleyo ekaNcwabakazi. Singake hlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Masamnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet. Abesifazana bakobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.